Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sene mthwakazi ngolwesine mhla ka 15 kumpalakazi 2022 igama nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje umongameli wemelika umnumzana Joe Biden uthi ilizwe lakhe liza kupha izwekazi leAfrika imali engange 55 billion US dollars yokuqhuba inhlelo zentuthuko Ukusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe kubikwa sokufaka besifazana lamantombazana engozini yokudlwengulwa nxa bedinga inkuni zokubaza umlilo. Iqembu leMorocco lehlulekile ukungena kufinali yomncintiswano weWorld Cup. IFrance leArgentina yizo esezizanqikilana kuleli hlandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi ilizwe lakhe liza kupha amazwe achiyeneyo aseAfrika amabhiliyoni angamashumi amahlanu lanhlanu amadola 55 billion US dollars kuminyaka emithathu elandelayo eqondane lokuqhuba inhlelo ezifana lokulwisana lendlala ezempilakahle ukuvimba ukukhudumala komkhathi lokunye okuchiyeneyo. UBiden uveze lokhu izolo emhlanganweni wakhe labakhokheli bamazwe eAfrika oqale ngolwesibili owe-US Africa Summit. UBiden uthe ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzelana kuhle lezwekazi leAfrika. Wengeze wathi iMelika iza kupha njalo imali inhlanganiso ezizimeleyo eziqhuba inhlelo zokulondoloza amalungelo kaZulu ukuvuselela amafektali ukuthuthukisa inhlelo zabesifazana lokunye. Uphinde wathi uzazama ngamandla wonke ukuba izwekazi leAfrika lingene kumanyano we-G20 ukuze kuthuthukiswe kuhle umhlaba wonke jikelele. UBiden uthe kunengaza kwenzela eAfrika okugoqela ukulwisana lamalwe cacha kanye lemikhuhlane etshiyeneyo. Uthe kulenhlanganiso eziningi lamankampani eMelika afisa ukudlelana lezwekazi leAfrika. Umongameli Biden wengeze wathi okwamanje kule mali engange 15 billion US dollars eyamankampani kanye lenhlanganiso ezichiyeneyo zeMelika ezifisa ukusebenza ndawonye lezikuzwekazi leAfrika.
The United States is committed to supporting every aspect of Africa's inclusive growth and creating the best possible environment for sustained commercial engagement between Africa companies and American companies.
Sizimisele ukusekela wonke okuzathuthukisa izwekazi leAfrika okunjengokudlelana kwamakampani akwelemelika lakuzwekazi leAfrika. Siphakathi kwakho konke okumayelana lekusasa yezwekazi leAfrika. Esikwenze eminyakeni emibili edluleyo phansi kwenkokheli yakwelemelika kuqakatheke kakhulu ngoba kukhona okukhulu engizakuthulela uZulu. Ukuqala elemelika lizalobelana lezwekazi leAfrika isivumelwano esikhulu kakhulu esimayelana nokuthengiselana okuthiyeneyo. Lapho sikhuluma ngokuthengiselana okuzakwenza izwekazi leAfrika nelemelika adlelane kahle. Lokhu kuzavula amathuba amaningi kakhulu. Lapho sikhuluma phela ngokuzabamba abantu abafika phose ibhiliyoni lengxenye 1.3 billion.
Enshrining protection for workers both across Africa and in the United States.
Umongameli Joe Biden ekhuluma lapho emhlanganweni we-US Africa Leaders Summit oqhutshelwa khona pha eWashington DC. Akwaziwa ukuba eleZimbabwe lizatholani kumali ekhulunywe nguBiden. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube wa Studio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
I-America ingathi ile challenge kakhulu ngeChina ukuthi iChina ibonakala ngathi yiyo esiphethe kakhulu umnotho weAfrica. So ama leaders eAfrica amaningi aphosa ngathi asekhangela khona eChina kakhulu ukwedlula ngapha eUnited States of America. Ungakhangela futhi okunye njengoba impi le eRussia le Ukraine. Yayingathi impi ezakuthi yangayanga iphele, kodwa ke ikhanya ngathi impi le kayisapheli. Njalo amazwe la iChina iRussia babe ngabantu abangathi abalandaba leAfrica, ngathi bayikhangela njengendawo nje lokhe isebunyameni.
Ubona ngazathi-ke elemelika lapha babamthombeni lizama ukwenzani?
So kukhanya ngathi sebefuna ukuthi bathole ama-natural resources eAfrica. Sebebona ukuthi igasi le ekade bemunya eRussia beyisa khona le-Europe ayisahambi kuhle. Sebebona ukuthi izinto ezinye eziningi azisahambi kuhle. Yiko-ke sebefuna ukuthi hhayi ngcono siqoqe amadoda la, omama labo baba laba ama-leaders e-Africa babuye lapha sibone ukuthi singabarobha njani, kumbe singakhuluma labo si-ofe sithi thina sizalinika lokhu, silinike lokhu, silinike lalokhuyana. Ngoba uBiden uzasebenzisa futhi lesi sikhathi ukuthi afuqe indaba yakhe le eye global warming ukuze iprogram yakhe iqhubekele phambili. Uzabasebenzisa futhi khonapho ukuthi athi global warming. Kodwa-ke bakhona abahlakaniphileyo laphana amajaha engengawezwe iqhwitsha laphana e-Egypt okunjengo-president we-Namibia. So madoda aphongukuvuma nje ukuthi sizaphiwa lokhu siphiwe lokhuyana ngoba ayisithi esipholutha umhlaba. Yikho-ke sizakuzwa khonapho, sizabe sikhangela ukuthi benza njani amadoda labomama la abe-Afrika. Kodwa mna mbona ngathi nje bazevalwa amehlo nje ukuze izinto ziqhubeke zisiya phambili.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseTexas khonapha eMelika. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ithi ukusilela kwamandla kagesi elizweni sokufake abesifazana lamantombazana engozini enkulu yokudlwengulwa nxa bedinga inkuni zokubasa umlilo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Sike sabhodabhoda elokitshini lasePhumula Old lasePhumula South. Sesithole ukuthintwa ngezinye izakhamizi esisebenzelana lazo. Zisibonisa ukuthi zibona inganiso kule ngozi ekhona. Sihambile ke okwamalanga amabili. Into esinanzeleleyo ukuthi omama namankazana kakhulu yibo ababonakala bengena amagusu besiyadinga inkuni zokubasa ngenxa yokuswelakala kukage etsi edolobheni lakobulawayo laseZimbabwe nje jikelele. Bacina besiba esimeni sokuthi banga-abhuzwa mbe badlwengulwe ngoba siyabona ukuthi sokugcwele amasela lokuganga kokudlwengula kakhulu edolobheni laselizweni nje jikelele. Okwesibili njalo abantu babehamba omama namankazana bethwele amafoni okukwenza futhi njalo babe sesimeni sokugengbengwa bayahamba bebabili bebathathu. Lokhu sikubonela kokuyingozi, kuba lula ukuthi lihlaselwe likhona legangeni kungela ndlela elingathola ngayo usizo.
Kuyini okungenziwa ngabazali? Kuyini okungenziwa nguhulumende?
Sikhuthaza obaba lamajaha ukuthi kakube yibo laba abangena ekuncediseni ukudinga inkuni, kabancedise omama lamantombazana labo bake bangena iganga, bangaba futhi yibo abancedisayo ukubaphelekezela labo ukuze ba-ofele i-protection engabe idingakala. inhlanganiso kahulumende yeZimbabwe Republic Police ayizinanzelela indawo lezi abantu abadinga khona inkuni qale ukupatrola hlezi nxa ekhona ongahlaba umkhosi edinga usizo okunye njalo okungenzakala ukuthi izakhamizi ezihlalele ukucineni kwemizi kazihlale zile vigilance kumbe zihlale ziqaphele ukuthi nxa lapho sisiza umkhosi kumbe nxa lapho zibone okunye ezinganazi ukuqeqa ukuqedakali zenelise ukuthi zigijime zincedise lazo zi ofe usizo inokunye sikukhuthaza ukuthi ibulawayo sithi council ngoba siyakwazi ukuthi kugamule ukuthenza inkuni kakukho emthethweni kayifundisa ama ranger abikhulume labo ukuthi bebakhuze njani abantu kwamanye amadorobho ngesikhathi amanzi shota lapha kade sokule 64 water ukuthi umuntu yathi lala lami ngikunika ibhakede lamanzi
impumela yokudingisisa kwenu le lizayisa ngapi izaphathisa yini ukuqeda loluhlupho wombe ukuthumela imlayezo engasiza abantu.
Esikwenzayo ke ngalolu chwalingwe siluphumelalo yikuthi siya busy phakathi kokuthi siluphakeje kuhle. Sithumezele limbiko kubona labo sibakhangelele abakhayeliza khamizi abasikhothelayo njengecouncil njalo futhi sikhulumisana labo emsakazweni njengoba sikhuluma nje lawe ukuthi lani likusakaze sifundise abantu sipha abantu amacebo lolwazi ukuze sizivikele. Sonke
umnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yamathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa lo sithanikile mhlanga we studio 7 ekobulawayo. Uhulumende na uthi uphakathi kwemizamo yokulungisisa uhlupho lwamagetsi lolu okuyimizamo egoqela ukuvuselela isitishi zawo eCaribbean lase wange kanye lokuvumela amankampani azimeleyo ukuthi angene kulumsebenzi. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi amalunga alo ayisithupha ake abika ejele lekhami kobulawayo azosuswa ahanjiswa eChikurubi Maximum Prison eHarare ngoNcwabakazi, asesusiwe njalo ahanjiswa eHarare Prison. Lithi njalo abesifazana ababili labo abasuswe esikhathi sinye emlondolozi behanjiswa eChikurubi bona balokhe begcinwe kulelo jele. Amalunga ebandla leli ayisishiyangalolunye kalolunye 9 etheswa izigwebo zokupika okweminyaka phose emithathu ngalinye ngemva kokufunyanwa elecala lokuphehla udlakela. Sixoxele umkhokheli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Mhlaka 14 December besicele amalunga ethu amanye ahlala kobulawayo ukuthi ahambe ayesibonela amalunga ethu atransferwa eChikurubi mhlaka 28 August 2022 besuswa eGami prison lasemlondolozi. Bathe befika ke khona ngale eChikurubi nje bathola ukuthi obaba abayisithupha abaguqela uWelcome Moyo, uMongameli Mlotshwa, uLivson Ncube, uThinosi Nkomo, uAkim Ndebele lo Mongameli Cukuthwayo sebesusiwe khona ngale eChikurubi basiwa eHarare Central Prison. Kwathi ke umama uSibongile Latifa Banda lo Busimoyo basele khona ngale eChikurubi.
Liphiwe sizathu bani sokubana sebesuswa njalo eChikurubi sebesiya eHarare Prison?
Esesukuzwile ukuthi eChikurubi laba bayisithupha babefakwe ku-D-class confinement okuyiseli egcinwa abantu labano kuthiwa ngabamacala aphezulu kumbe ngabantu abacatshangela ukuthi ba-dangerous. So ke namhlanje njengoba sikhuluma kanje basusiwe eChikurubi basiwa khona ngale Harare Central Prison esizwa kuthiwa sebefike ngale bafakwa ku-C-class kusitsho ukuthi lijele kumbe yiseli engani inganeno kwaleyo eseChikurubi eka-D-class. Kodwa konke lokhu kusenzakala asilasizathu njalo kasikuzwisisi ukuthi khona bakwenza ngaliphi ngoba okuqala vele ukususwa kwabo ngokobulawayo kumbe ngithe kami mhlaka 28 August thina sakubona kuyinto eyayi-unprocedural njalo e-unlawful njalo futhi e-unconstitutional. Sinanzelela ukuthi izibotshwa zilama amalungelo okuba seduzani ngezimuli zabo lesihlobo zabo labangani babo ukuthi loba ngasiphi isikhathi bengafuna ukuyafinyelela bebabone bebathole kodwa sananzelela ukuthi ukuba sakhona lechikurubi namhlanje sebeze beseHarare prison kwakuyikuba khawulisa kanti lokukhawulisa ibandla lethu lemthwakazi Republic Party ukuthi bathwale nzima ngoba esasikuthola imbiko ivela khona ngalechikurubi ukuthi bayalamba ukudla kakukho ama-conditions angikhona wonke asoma-conditions angagcina abantu ejele.
Njengebandla lina umbono wenu uthini nxa libona amalunga enu elokhe suswa lapha ahanjiswe ngala suswe laphayana ahanjiswe ngale likubona kusithini?
Ukuba susa kwabo futhi namhlanje bebasa eHarare prison kulokwenza lokuba intimidator lokubethusela lokwethusela futhi njalo thina njengebandla lemthwakazi Republic Party labantu bakomthwakazi bonke ukuthi nxa uzazama ukuchallenge uhulumendelwana ubusucabanga ukuthi uzathathwa ubotshwe uyevalele eHarare okuyindawo engaso yakho khona kutsho ukuthi abantu bazocabanga kabili ukuthi ayi into yepolitiki leyo ngasiyekeleni zasishiya emanyaleni.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni lo Gainer Gumede Saidi we Studio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi iZimbabwe ilakho ukulahlekelwa ngababalisi abanengi kulandela ukunxuswa kwabo iBhilithani ukuthi bazesebenza kulelo liswe. IZim Live yona ithi izigulane esibhedlela seyingutsheni koBulawayo zibhekane lendlala emangalisayo ngemva kokuba isibhedlela lesi siveze ukuthi asisela mali yokuthenga ukudla.
Soku isikhathi sembiko yenu.
Eh hey, Studio 7 salubona linjani ngapho hatina siyaphila ngapha ngutsona mlona. Eh manje udaba lwami lulapha ukuthi iziphatha amandla noma abaphathi intambo baseZimbabwe ama ministers nama commanders maye sefakelwa amasola noma isolar system. Kusho ukuthi khona thina singabantu noma ama citizens noma uZulu. We are on our own. Sekuyindoda zibonele ke manje abazi kuba nayo intshunkuntshu yokuthi belungise udaba lukagesi ngoba nakho phela bona uyabunga bahlukumeze. Leni solution is a long term solution kubona. It's not a short term solution ukuthi maybe bazothi yanga yanga belungisele abantu. Cha lapha kusho ukuthi kuyakhuphukela singabantu. Kwamele sizimisele ukuthi sizikhulule thina singabantu ngoba nakho ubona sebezikhululile kule nkinga kagetsi. Sekumele nathi singama citizens sibone ukuthi sizikhulula kanjani ngokushintsha indlela okubuswa ngayo noma uhulumeni. Kungena uhulumeni ozasicabangela thina, hayi ozobedonsela ingubo ekhanda lakhe. Siyabonga Studio 7 umsakazi wabantu nabasakazi bakaZulu, siyabonga kuleyo ndawo.
Ngibingelele lapho umthakazi omuhle olibingelelayo kuMotkai Ndlovu kolese kutshana. Ngithi into engicela kakhulu ebantwini bakithi, I think liyabona likhangela ukuthi leli bandla libusayo leZANU-PF le system yabo abayisebenzisayo ikakhulu ngizaqina ukuthi i-journalism system abayisebenzisa kwelakithi leMathebeleland. Abantu bakithi bavusa amakhanda babone ukuthi kade uvele bona inyathelo okufuze belithathe yiliphi. Inyathelo okufuze belithathe futhi linyathela lokuthi bazimele bodwa basisebenzisele babantu bakomthwakazi. Lokho wakuza sitshintsha sifihle umphini ngoba liqiniso elikhona osokufuze kwenzakale. Siyayibona iZANU-PF ukuthi ize eMathebeleland izothatha ukudla kumbe izothatha imali izokholektha kusebenza nzima kwabantu bakithi. So abantu bakithi asivukeni emaqandeni sibe nomphakazi obambeni. Ngibonge lapha.
Studio 7 abalaleli labasakazi bonke abahle kangaka. Awu siyalibingelela lonke silifisela ukuthi ngakuthiwa u-25 December ngalithola lingabaphilayo. Lokho isibaleli izindaba zethu ezinhle kangaka. Ngingathumela umlayezo wami kawuphendula awuzange ubalwe emoyeni. Loko nsizu ubuhlungu ngabantwana labana abale 9 years, 8 years. Abamithiswa abantu abadala. Ngaye ngafaka umlezo wami nje laphana ngangicawa into enqozwa kwalo. Ngangithe mina uhulumende ngani uyathena abantu la, ngani bayathenwa labana abantu labana. Ngani bayathenwa kumbe mina ngingafuni ukubathena sesaba icala. Ebanikeza umphakathi ethi imphakathi yenzana intando yenu ngalabo abantu labo. Into leZimbabwe siqhelile le. Uzathola umuntu omdala ulala lomalukazana. Umuntu omdala ulala lomzukulu. Umuntu omdala ulala lomntanakhe. Namhlanje balala labantu abama 8 years kodwa kuthulisekile ukuthi ezwi no uhulumende lo wesilayelo kasuye kwabantu lo kasuye uhulumende wabantu ngani uhulumende wabantu befana ithatha inyathelo eliza kwesabisa abantu bonke ngalaba abantu abenza le nto le. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngawuthi ngabalwa lo yodwe yami la. Ngiyayicelela ukuthi balwe loba ngikhulume kubi ngicela ibalwe.
Ndiseve ninjani lonke khonapho Mthembu Othembayo lo nkomo bakithi nabo bonke abalaleli likhuluma naye uChovingolovana lapha eBedbush Sibanga. So ngithi mina hayi sihlobo lonke maZimbabwe ake sihlanganeni sonke sivote siyinto eyi-1 sisusa umuntu ngoba kungamaqembu qembu nyana lokhu bakithi asingeke siyenze lokhu. Sizahlutshwa izano nje size siguge sife salwe empini kasilalutho sabuya njalo singaphethe lutho nje nakathe sasinali next bale kube sidlela ngale phezulu sesesigugile sikhwehlela size sibambelele esigodweni kunzima awubantu. Ake sizameni izinkokheli zonke zamabandla encane namancane lawa opposition sikhipheni laba bantu mani. Ngiyabonga mani.
Studio 7 litshona njani badala, hayi nasitshone kahle sibili, hayi okhuluma ngosibanda kwale Botswana zathanda ukukhuthaza abantu baseZimbabwe ukuthi kasikhuthalaneni sibe lihlobo labangane labazali siyebhalisa ukuvota ngoba liyabona ukuthi elizweni lethu sifana labantu abazintandane abangelabazali. So lelani ilizwe bethu leZimbabwe kufuna asila president. Ndiyabona impilo esiyiphila ukuthi sidonsa nzima ukubana nxa uzewuthola ukuthi udle kuthi uyephila nzima kwamanye amazwe ngoko uthobileyo uthumela izihlobo labazali ekhaya ngoba liyabona ukuthi impilo esiyiphilayo sifana labantu labantwana baka-Israyeli abahlala eGibhithe kweminyaka eminingi kakhulu o-40 years besezandleni zikafaro bethwele nzima. Yiwo umbuso esilawo keZimbabwe laphana sisezandleni zikafaro. So ukuze siphume ezandleni zikafaro asikhuthalane nini siyebhalisa ukuvota ukuze sikwane. Singaphandle kwalokho ma sesingasabhalisanga ukuvota esiza kubona phambi kwalokho kuzaba buhlungu kakhulu ngoba lalapho esikhona esiphila sikhona emazweni bazasithwalisa nzima futhi. So ngani sikuthandile ukuthi sibe ebuzimeni obade sikiwo. So into ekhona abantu basame siyebhalisa ukuvota. Lami yalikhuthaza sengabhalisa manje ngilikhuthaza kanje. Sengabhalisa ngoba lami kuyandihlupha ngezobuhlungu loba ngiphila ngikulelo lizwe emphila ngilo kule Botswana angikho angijabule. Akumnandi ukuphilisa elizweni engekho elingasilakho. Kumnandi ukuphilisa ezweni lakho. So asiyeni kubhalisa ukuvota sonke nini abangaphandle kwelizwe labaphakathi kwelizwe same siyebhalisa ukuvota sivota uze kuthiwe lobungcono elizweni lethu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ezivela kwamanye amazwe, iReuters ibika ukuba umholi wenhlanganiso yeWorld Health Organization, uMnumzana Tedros Ghebreyesus, uthi umalumakhe ubulawe ngamabutho akwele Eritrea alwisana labantu beTigray kwele Ethiopia encedisa uhulumende wakulelo lizwe. I-AP yona ithi izulu elinengolaka eMelika esabelweni seLouisiana libulale abantu ababili. Kweze midlalo, iqembu le Morocco seliphumile kumdlalo we World Cup ngemva kokunqotshwa iFrance izolo nge 2-0. Lokhu kusho ukuthi iFrance okuyiyo ephethe inkezo kwamanje isizanqikilana leArgentina kufinal ezadlalwa ngesonto. Ukwehluleka kweMorocco ukungena kufinal kwephule inhliziyo zabalandeli benguqu abanengi eAfrika. Leli qembu selizadlala leCroatia ngomgqibelo kudingwa iqembu elizaqeda lemidlalo likuzinga lesithathu. Kodwa iningi selimelele ifinal ngesonto ukuze kubonakale ukuthi iFrance iyaqhubeka iphethe linkezo na kumbe iyemukwa iArgentina. Sixoxelo landela limidlalo uTim Muringai.
Hayi, sibone ibhola elimnandi. Anzaki ngithabe nge-Africa kanjalo for a very very long time. Into kade sikhala sonke sisithi amaqembu e-Africa lonke ubemele atshengise ukuthi lathi sesifikile in terms of italenta. IMorocco ifake imap ye-Africa phezulu ukuthi hayi i-technically areas yizo kuphela esezisele ukuthi layo inkezo ye-World Cup iwe e-Africa. IMorocco vele is one of the powerful horses in Africa, but is not the best. Siyakwazi ukuthi abo Senegal, Cameroon, Egypt, le Ghana yibo kade sithembile ukuthi yibo abazaqala ukuletha inkezo ye-World Cup. But ngithabile ukuthi kade kulomsindo ukuthi abantu abamnyama lama-Arabhu sichiyene, but sibone ngantho kade sokulokuzwisisana ukuthi sonke esivela e-Africa singama-Africans. Noma bona abantu be-Morocco kade sebekhuluma besithi hayi thina sisoma-Arabhu sivela e-Africa. So hayi, lokhu kube kuhle kakhulu. Sibone iMorocco idominata umdlalo lowo, ama most valuable player or abadlali abadlale udlula iFrance yonke iMorocco. So hayi, bayenzile amajita, hayi abaqhubekele ngomsebenzi.
I-finali siyabona lapha kucelele France o-Kylian Mbappe bayifuna kubi, bafuna ukuqhubeka beyiphethe inkezo ye-World Cup. Kanti kucelele Argentina uMessi laye uyifunile ngoba uthi ile kungaba yi-World Cup yakhe yokugcina. Ubona izala nkomoni khonapho, yiliphi iqembu ubona liphakamisa linkezo?
Hayi, mina ngigijima le-Argentina ngoba ngibona ngathiwa abantu be-France bayathaba ma i-France iwina isebenzisa abantu abamnyama, but ma idliwa abantu abamnyama yibo abayidlisayo. So sizabona ibhola elichazayo ngoba uMessi laye uthe yikho ukugcina ukudlalela i-national team ye-Argentina, and yiyo inkezo yodwa angakayitholi yena uMessi. So hayi, zindala zombili, asazi ukuthi uzadlala nkomoni, but mina ngiyabe ngisupporta i-Argentina.
Ngempela ziyabe zindala zombili-ke lapho. UTim Muringai ngomunye wabalandela imidlalo ye-FIFA World Cup. Sizabona-ke ngesonto ukubana iyozala nkomoni phakathi kwe-Argentina leFrance. Kucele le-Argentina siyazi uMessi uyikhangele ngamehlo abomvu, kanti o-Kylian Mbappe labo kuFrance bathi cha, ayindawo linkezo. Kwanele mthwaka zomuhle, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past 7. Na mina lani asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngesikhathi sinye ngo-half past 6. Olivalelisayo ngenjabulo ngisitili tshone kuhle, yimi uNtungami Linkomo, Nkololo kwana wamatukanduna, Gomba Lume.